Umthethwa ndaba wawuphe ophenya icala umnumzana Tinashe Chapel ithuba lokuyadinga ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Gift Ostalos Ziva umsekeli wesikhulumi sebandla le-CCC njalo emela ichabalala phelandaba edale lephalamende wayengaphi ngelanga kudalwa icala kanye lokuthi wayetshayela bani ucingo. Igqwetha lezibotshwa umnumzana Tinashe Runganga uchasisa ngokwenzakale namhlanje ngecala leli.
So namhla uqalisileyo yecriminal insult yiyo eqalisileyo. Isithethi siyabiza ama-witnesses awo angu-2 sukusele i-witness eli-1 umntu akakomplainant. So imeta ipostponwe to the 17th of November ngoba kathesi uyabhala ama-exam umntwana wesikolo. Elesibili liyabuya mhla ka-1 November for allocation of a trial date and sizanikwa ama-state papers. So mhla ka-1 November ayizoze
Usiziba wetheswa elinye njalo icala elehlukileyo elokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi weqembu le-Highlanders lele-Dynamos elilokhe lisaphenywa. Umamangala kucala lokudatshulwa kwamagwaliba okhetho uMamoyo utshele idale ukuba loba ubufakazi abuphileyo bungahambelani lecala alethesa amalunga e-CCC amalungelo akhe ephulwa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Zodwa Moyo uthi uyamangala ukuba ibizo lakhe likhona kungwalo zedale zamapholisa kodwa kakho kungwalo ezimbophisayo ecaleni lokuthethisa uMamoyo.
Vele ngiyamangala nxa kuthiwa kubizwa ibizo mina ngingazange kwenzeke njengalokhu ngoba lapho loba kwenzakala angange ngizwe abantu abahlabela ngomlomo ngoba kwakuhlabela iradio. Iradio le yayihlabela mina ngokufika kwami ngakubona ukuthi vele sesingasekho le street ngisoneso nyamangala nxa ngiphunyiswa kulelo bizo. Kuthiwa igama lami ukuthi ngenze nangikwazi.
Amalunga edale lephalamende amabili awe-CCC usiziba lomnumzana Sarenda Kopoikulu omela ibulawa ye-Central edale lephalamende lamakhansila abalisa u-Elderman Ernest Rafamoyo, uTendai Masocha, ukhansila ka-Ward 20 uSimbarashe Dube lokhansila ka-Ward 13 uLovewell Mwindwe babotshwe kumaviki asanda kwedlula amapholisa esithi badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo. Unkosikazi Moyo wancintisa ukhetho esithi umela i-CCC kodwa leli bandla lithi alimazi. Omunye umamangala kumacala abasolwa laba ngunkosazana Sibongile Ndlovu lomntwana ophakathi kokuloba imihloliso. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.